Lona ngumuzi wakho Nemdazi kufaka ngokusemthethweni Wena uzaphithiza emabaleni Azichoze